siyabonga Sandra Locris lichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we studio 7 ngoresibili mhlaka 16 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho sivile constitution uyacho article section 129 xa ingaphambanisa ukuthi isikhundla umuntu anga-appoint abe ngu-vice president nxa akathi engu-MP kumele athiye ku-MP lobuya ngoba usoza kwenza ukuthi ube ngu-MP ngapha uphinde ube ngu-vice president kwelizwe.
Unkosikazi Joyce Mujuru useza kuba lilunga nje leZANU-PF njalo kasoze yavunyelwa ukuba lilunga ledale lephalamende kulandele ukuxotshwa kwakhe umsebenzi njengomsekeli kaMongameli Mugabe.
Usipho usekuphinini bakhona abanye phakathi kwethu kungaba ngabantu kungaba ngamakampani njengoba utho abangakunandeleliyo ukuqakatheka ukuphatha abanye abantu kuhle nokuhlonipha amasiko abo.
Inkampani ethengisa ukudla e-Chicken Slice ibanjwa ngamandla okwethula ibhakane ebelilombiko okuhuga uZulu kobulawayo ukuthi athenge ukudla kwayo obungalotshwanga kuhle ngolimi lwesiNdebele.
Ngohlelo lwamasiko lenhlalakahle yabantu lamhla sikhuluma ngembali kaMoyo uMnumzana Tafi Moyo obhubhe kobulawayo ngeviki edluleyo eseleminyaka elikhulu lasificaminembili i-108.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owaye umsekeli kaMongameli unkosikazi Joyce Mujuru useza kuba ngumuntu makhaza nje kubandla leZANU-PF ongasilunga ledale lephalamende kulandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi njengomsekeli kaMongameli Mugabe. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe umuntu obe ngumongameli kumbe umsekeli wakhe kavunyelwa ukuba lesikhundla kumbe ukusebenza ngoba iphiwa iholo lakhe nguhulumende lanxa eyabe engasebenzi. Umujuru owayemela isigaba seMount Darwin waxotshwa ukuba ngumsekeli kaMongameli Robert ngumongameli Robert Mugabe emethesa amacala ambalwa abalisa elokufuna ukumgenqula esihlalweni ngokungekho emthethweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Job Sibanda uphe uChris Gande weStudio 7 imbono yakhe ngalolu daba.
Umthetho sivile constitution uyacho article section 129 xa ingaphambanisa ukuthi isikhundla umuntu anga-appoint abe ngu-vice president nxa akathi engu-MP kumele athiye ku-MP lobuya ngoba usoza kwenza ukuthi ube ngu-MP ngapha uphinde ube ngu-vice president kwelizwe. So kuliqiniso ukuthi hhayi isikhundla sakhe ngokubona kwami kasisekho sokuba ngu-MP kahle saphuma khonaphana appointwa kuba ngu-vice president. Utsho njalo umthetho, it's clear, akula kuthandabuza vele.
Kutsho ukuthi kuza kuba lokhetho na lokudinga omunye omela idale lephalamende?
Vele kutsho njalo ngoba phela isikhundla sokuthi kube ingathi mina ukuthi umuntu aphubukwa ngu-MP kwenzakala kaningi. Kwenzakala njengakhona lokho ukuthi umuntu a-appoint abe ngu-vice president, kwenzakala ukuthi umuntu abhubhe, kwenzakala ukuthi umuntu achiye nje kumba achiye ilizwe kumba aye kwenye indawo. Konke lokho kwenza ukuthi kube le vacancy ka-MP. So lakanye nxa njengoba wa-appoint uMjuru okusho ukuthi kuzaba le by-election ku-constituency kumele kube njalo nxa kungalandeli umthetho.
Manje khona emthethweni kuyayenza na ukubana ancintise laye adinge ukuba ngumuntu omela isigaba sakhe edalele ephalamende?
Ungakhangela umthetho we-constitution ukuthi wena nxa umuntu ke wathi waba ngu-president welizwe kumbe waba ngu-vice president angaphuma kuleso sikhundla akavunyelwa, umthetho kawumvumeli ukuthi athole omunye umsebenzi ukuthi ame kumbe loba ngoba ayosebenza kwenye indawo kumbe amele njengakhona lokhu ukuthi engxenye afuna ukuthi abe ngu-MP wendawo. Kangiboni mina ukuthi ngemva kokuba ngu-vice president welizwe angaphinda futhi athi yena no usefuna ukubuyela ukuthi ayeba ngu-MP ngoba i-constitution okwakathesi mina ngokuyibala kwami ngokuyizwisisa kwami angiboni ukuthi iyamvumela. Ngibona ngani okwakho kwe-parliament nxa ngikhangele okwakhe sokuphelile kuphelela khona.
Lo umnumzana Job Sibanda ingcweti ecubungula ezemithetho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eKwaBulawayo.
Uhamba ebantwini emphakathini khulumisana nazakhamizi kungaba kusemaphandleni ngaba kusedolobheni emalolishini sihlelo lwezilinda sibenganamobile clinic luhlelo olokuthi amagqwetha akahlelehlele ehofisini elebele ukuthi abantu bazabuya ehofisini ngenhlupho yabo luhlelo lokuthi abantu amagqwetha yowahambayo edingaabantu ekhulumisana ebafundisa mayelana le-constitution mayelana
Uxolo ngalokho sihlobo esithandekayo siqhubeke ngezo suku inhlanganiso yamaqweta alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights iqhubekela phambili ngohlelo lokunceda abantu makhaza abengenelisi ukubhadalela indleko yamaqweta. Umqondisi wenhlanganiso le unkosazana Irene Petras uthi uhlelo lolu lunceda kakhulu labo abehluleka ukuthola uncedo oluchiyeneyo kwezemithetho lamalungelo oluntu. UPetras uthi uhlelo lolu lujonge ukufundisa njalo abantu makhaza ngamalungelo abo. Uthi luzaqhutshelwa duzane lamadolobho amakhulu kanye lemaphandleni. Inhlanganiso le ike yenza uhlelo olufanayo ekuqaleni komnyaka lapho enceda khona abantu abaningi okumangalisayo ababele nhlupho ezichiyeneyo. Omunye walabo abakuhlelo lolo ngumnumzana Lizwe Jamela igqweda elilwela ilungelo loluntu oxoxelo Gibbs Dube wo Studio 7 ngohlelo lolu.
Uhamba ebantwini emphakathini khulumisana nazakhamizi kungaba kusemaphandleni ngaba kusedolobheni emalolishini sihlelo lwezilinda sibenganamobile clinic luhlelo olokuthi amagqwetha akahlelehlele ehofisini elebele ukuthi abantu bazabuya ehofisini ngenhlupho yabo luhlelo olokuthi abantu amagqwetha yowahambayo edingaabantu ekhulumisana ebafundisa mayelana le-constitution mayelana namalungelo abo ma abantu sebefundile yalakuthi bekwanise libona ukuthi hhayi babenhlupho ezifuna ukuthi zincedise nge-ofisi kuke izathatha khona ama-details aphathena nele-ofisi nokuthi bengenzani xa kuyukuthi amalungelo abo ayephuliwe.
Ye, masukhangela-ke abantu ababuyayo kuhlelo lolu baningi kanganani njalo babefisa ukuthi libancedise ngani?
Baningi kakhulu ukuthi vele bazedlula ama-100 ngoba I can say maybe 200 ama-session esiwayenzayo. Indaba ezivame ukuphuma kakhulu izindaba eziphathenganele dala lama-birth certificate, idala lama-passport, indaba lezithupha, nendaba eziphathenganele indaba lezindaba zemizo. Ngoba ungakhangela abantu bayabe khantisana ukuthi nxa besiya ko-registrar lapho kuthathwa khona izincwadi zemizo, yasikhabedilekela into ezininginingi ezifunakalayo. Abanye bakhona bayabe sebeshelwe ngabazali, abanye bakhona bayabe sebethi izithupha zakhona zalahlile, ezinye zathelwe endlini that after independence.
Lo ngumnumzana Lizwe Jamela igqweda elilwela ilungelo loluntu obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje uChris Gande we Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Job Sibanda.
Ngoba nxa unganazelela abantu abaningi abantu bakithi izikhathi eziningi imali yokuthi bayobona bayoyiconsulta ama-lawyers kayikho, iyabe ingekho. So ama-legal clinics lawa abayenzayo abenzelwa ukuthi labo abangenelisiyo ukuthi bakhokhe ifomenzayo babe nakho ukuthi bayobona ugqwetha, babuze noba yithi umbuzo abanayo ugqwetha abatshele ukuthi ama-rights abo ngamalungelo abo aninjani. Ububi nje yikuthi into le izikhathi eziningi yenzakala lapha emadolobheni, ikanti uzabona ukuthi abantu abayibo abalenkinga eziningi kakhulu ngabantu abasemakhaya abasemaphandleni. So labo bantu abasemaphandleni izikhathi eziningi abalutholi usizo abalufunayo, kodwa amaklinikhi la aloncedo sibili ayanceda khona laba abenelisayo ukuthi bayofika khona.
Ya, sasibone ikakhulu kudaba olwama-will kungani abantu abazwisisi ukuthi ayenziwa njani njalo amele aye ngaphi agcinwa ngaphi leyo nto ezinjalo. Ubona ungani uZulu kumele afundiswe into ezinjalo?
Kakhulu ngoba into njenge-will into ofikile ngasiza loba yithi mubi loba ngophi umuntu xa sekuthekwa safika isikhathi sakhe sokuthi andlule. So abaningi njengoba usitsho kabakwazi ukuthi iwill ibhalwa njani nokuthi kuyini okumele, ngoba kule ndlela zangikhona nokuthi abafakazi kumele bafakaze njani, kumele basayine ngathi iwill yakhona, yena uma abhala iwill kumele asayine ngathi. So izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu alubakuthiwa bayatshelwa baziswe, into eqakathekileyo kakhulu. Kuphela amawili kuphela, amawili ngokunye lakho lokho okuqakathekileyo. Kuba khona ikakhulu nalokho, ikakhulu khona kwama-deceased estates nakho futhi ogogo abaningi abafelokazi abaningi abazi ukuthi benze njani.
Umnumzana Job Spanda yingcwethi ecubungula ezemithetho njalo uligqwetha obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owake waba ngumphathintambo wezemali kuhulumende womanyano owayengowebandla le-MDCT umnumzana Tendai Biti wethekelela elemelika phansi kohlelo lwezifundi zenhlanganiso ye-Center for Global Development yakhonapha e-Washington DC. Inhlanganiso le iqoqo ingxoxompikisano lapho umnumzana Biti akhuluma ngokuphathelane lokusebenza kwakhe njengomphathintambo wezemali kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiya ku-2013. Umnumzana Biti ukhulume ngezikhubeko adibana lazo emsebenzini wakhe njengoba lo kwakunguhulumende owayebunjwa ngamabandla ezombusazwe aphikisanayo owabanjwa ngamandla okusebenza ndawonye. Ukhulume ngobunzima adibana labo emzameni yokuthuthukisa inotho ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukugugudeka lokutshabalala komnotho, ukuqonga kwentengo yempahla, ukwehla kwamandla edola leZimbabwe okwagcina kubamba ilizwe ngamandla okusebenzisa imali zakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika, irandi leSouth Africa, ipula leBotswana kanye leyeni yakwele China. Okunye kungasebenzi kuhle kwengatsha zikahulumende kanye lamakampani kahulumende, ukuqonga kwemisebenzi yokungethembeki, i-corruption lokudonselana nje kwezombusazwe kweziphathamandla zamabandla awezanu-PF le-MDCT ngoba beleziqondiso zombusazwe ezichiyeneyo.
Inkampani ethengisa ukudla e-Chicken Slice namhla yethu leibhakane ebelilombiko okuhuga uZulu ukuthi athenge ukudla kwayo obungalotshwanga kuhle ngolimi lwesiNdebele. Inkampani le igxile eHarare njalo ivule ikhefa layo lakuqala kobulawayo ngomgqibelo. Kubhakane layo i-Chicken Slice ibilobe ukuthi umkwenyana uqobo uyabuya le-Chicken Slice. Isipele sebala elithi umkhwenyana besingaqondanga ngoba u-H ubengekho. Wona lumbiko lawo bungaqondanga njalo ingcwethi kulimi lwesiNdebele zithi umbiko oqondileyo ubumele ube ngothi umkhwenyana oqotho ubuya le-Chicken Slice. Ukuphanjaniswa kwalumbiko kucunule abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele abanengi okubangele ukuthi inkampani le yethu le ibhakane leli namhla ifake elilotshwe ngolimi lwesiNgisi. Maningi amankampani asecunule abantu abakhuluma isiNdebele ngokuloba izipele zalolu limi kubi. Amankampani la agoqela iNet One. Ugwalo lokuhambisa ipassport lalo lulezipele zesiNdebele ezilotshwe kakubi. Abanye abakhuluma ulimi lwesishona labo bakhala ngokuthi ziningi izipele zalolu limi ezingalotshwanga kuhle. Sixoxele ngcwethi kulimi lwesiNdebele njalo owaloba isichazamazwi sesiNdebele umnumzana Samukele Hadebe.
Usipho sekuthini bakhona abanye phakathi kwethu, kungaba ngabantu, kungaba ngamakampani njengoba utho, abangakunandeleliyo ukuqakatheka ngokuphatha abanye abantu kuhle nokuhlonipha amasiko abo. Ulimi amasiko nezibhele izinto ezifundwayo ngakho ozalwa esazi ulimi. Okuthi ukuthi uma usesiba isibhele okumele ukwenze ukubuza ufundise.
Lithi uDubo lusemankampanini asuke aqatshe abantu abangazi ulimi.
Loba umuntu engalwazi ulimi kufanele alufunde. Ngakho ozalwa esazi ulimi. UDubo ngumuntu ongafuni ukufunda. Athi ukungazi, nxa ungazi sokumele ufunde. Uma ungasafuni ukufunda, pho uzakuhenza njani ulimi, uzakhuluma njani nabantu. Ikakhulu lo ozama ukuwumisa, ohuga abantu ukuthi bazothenga, ubuye ufake ulimi ngendlela echopha abantu, equbula ulaka ebantwini, kutho ukuthi injongo yakho awusayisele.
Ngisho la kuhulumende uDubo lolu lukhona zinenge ingwalo zikahulumende ezilotshwe izipele ezingayisizo ngisho le passport ugwalo lokuhambisa lithini ngalokho
lokho kuveza ukungazihloniphi njengesizwe nokungahloniphi ezinye izizalwane zesizwe kumele sifunde ukuzihlonipha thina sihloniphane njalo sonke njengezizalwane zezimbabwe sihloniphe ukuthi silamasiko amaningi silendimi eziningi silabantu ngokuhlukana ngemihlobo langendimi sikuhloniphe khonokho sikunanzelele ukuthi ukuze sikuhloniphe kumele sizame ukuthi sifunde ukuthi ulimi oluthile luphatha njani isiko lakhona liphatha njani likhulunywa njani lilotshwa njani ngakho-ke lolo sipho oluchazayo ye luyatholakala lengwalweni ekufanele ukuthi nabe liphuma ngolimi oluqondileyo ukuthole ukufiliza.
Umnumzana Samukele Hadebe ingcwethi kulimi lwesiNdebele njalo nguye owaloba isichazamazwi sesiNdebele.
Oya ngumgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebeleland South umnumzana Andrew Langa uthi uzimisele ukusebenzelana lenkokheli entsha ezakhethwa esigabeni sakhe kulandela ukuxotshwa kulesi sikhundla ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokusebenzelana lo wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru yena obikwa wayezama ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe. Abanye njalo abagcini sihlalo bezigaba zaleli bandla abasishiya kalolunye elizweni kanye labaphathi intambo bakahulumende abayisishiya Nkalombili labo baxotshwa ezikhundleni zabo besetheswa icala elifanayo. Umnumzana Langa walile ukukhuluma ngamacala awetheswayo kanye labanye bakhe njalo uthi okuqakathekileyo ukuthi ibandla lakhe liphume liqinile ngamandla emhlanganweni weCongress yalo esanda okwedlula.
Kuhamba kuhle kakhulu kuZanu PF. Nethemba uyakwazi ukuthi amaviki amabili aphelileyo iZanu PF kade ile Congress eHarare. Lapho okukhethwe khona uGushungu waba nguye u-First Secretary we-ZANU-PF. Njalo okukhethwe khona umama uDr. Joseph Mugabe waba umama wokuqala kube umama. Kwasekuzokhethwa njalo uMinister uMnangagwa njengo-Vice President weZimbabwe njalo ngu-Vice President we-Party. Njalo umnewethu uMpoko laye wangena njengo-Vice President we-Party njalo njengo vice president welizwe leZimbabwe. Konke lokhu mina kuyangithokozisa ngoba kuyatshengisa ukuthi ibandla lethu liyaqina lisiyaphambili. Thina njengamaZimbabweans whether okuZANU-PF mba okuZANU-PF silokholo olukhulu kubukhokheli lobungcitshi obanikwa uPresident Mugabe nguNkulunkulu. Therefore sikhona ukuthi simsekele sisebenzelaye ukuze iparty yethu ikhule iyekhatshana. Njalo siyabonga ukukhethwa kukamkhokheli wethu former minister Vice President uMnangagwa njalo lo ngokukhethwa kukampoko konke lokhu atshengisa kubana khona iparty yethu iyaqina iyakhula isitsha phambili. Kwiprovinsi mina engivela kuyo iMasouth ngizasebenza kakuhle njalo closely lalabo abakhokhela le iprovince. Okuzathiwa nguye osakhokhela le iprovince ngizamnika i-support yami okwenzela ukubana khona iparty yethu iqine isiyaphambili.
Ye, kodwa lithini ngalokho okwenzakalayo ukuthi kwaxotshwa unkosikazi Joyce Mujuru labanye kwakuthiwa kungani lalisebenza laye? Liyakwamukela lokho kumbe lithi latheswa icala elivele lingekho?
Ashi angifuni ukukhuluma naloko kodwa abantu abafikakala belecala lokuzama ukulimaza umkhokheli welizwe ayisibo abantu abaqondileyo sibo abantu abaqondileyo ye loko I want to be very very clear yikho ngithe khona mina ngiyamsekela kakhulu umongameli ngilunga lephathi njalo ngizayisebenzela iZANU-PF kuze kube lanini kuze kube lanini loko kwabanye ongibuza khona hayi canazele fonela bona
lo mnumzana Andrew Langa omela insiza North eThe Parliament njalo engumphathi intambo kahulumende obona ngezemidlalo lamasiko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo
Ulife Talk lamhlanje sikhangela umsebenzo oqhutshwa ngamagqwetha alwela amalungelo oluntu okupha uzulu imfundiso kanye lethuba lokubuza ngokuphathelane lemithetho kanye le kungelambatalo i-Free Legal Clinic.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Awin ribawa silale mawin ribawa
silale mawin
silale
mawin
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sikhuluma ngembali kamuyi umnumzana Thafi Moyo obhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasifica mnembili 108 years Umoyo obesaziwa kakhulu kwezamasiko ezombangaze kanye lezemidlalo wenguqu. Wathi esiba leminyaka elikhulu wenza idili elikhulu kakhulu kobulawayo lapho anconywa khona ngomongameli Mgabe. Esithi wanceda kakhulu ilizwe ngesikhathi sempi yenkululeko. Umuyi wayenika abalwa impi yenkululeko uncedo lwempahla etshiyeneyo kanye lemali. Umoyo owayelamabhizimusi atshiyeneyo kobulawayo waphiwa isicoco saphezulu saleli dolobho esokukhululeka ese-Freedom of the City ngoba wayengumuntu wabantu. Imsebenzi yakhe kayipheleli lapho. Wayengomunye wabantu abavuselela iqembu lenguqu ele-Highlanders Football Club. Yachiywa ngamadodana enkosi umzilikazi kaMachobana uAlbert Lorods Khumalo abasuka elizweni baya kwele South Africa ngesikhathi leso iqembu leli lalisaziwa ngokuthi yiLions Football Club umuyi walithatha iqembu leli walifaka endlini yakhe elokitshini lemzilikazi lapho abadlali ababegqokela khona bengakayi enkundleni yenguqu. Ukuze sihlaziye imbali kamuyi uGibbs Dube weStudio 7 ukhulume lomntakamoyo unkosazana Beauty Moyo lomnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo incwadi kwezamasiko esintu.
Muhle kakhulu mntanami kufanisa nje ukuthi nje silahlekelwe ngobuhlungu ngoba ubaba besikathile. Ngeyikho konke mntanami. Kube leminyaka eyi-108 eselebrethe OSC 108 ngoJuni.
Ye, lina la kubona ukuthi kujoni khona okunqathi ukukhangele.
Ukuphila okwesikhathi esingaka.
Ye, ye.
Ngithi kuyisibusiso esimangalisayo. Ukuthi uNkulunkulu besinikile ubaba isikhathi sonke lesi waze wakhula wabangaka usithiyele umthombo wolwazi ngempela ngibona ngani usifundisile konke sifane impindlela esimele siphile ngayo
sibuye kuye baba Khumalo ubona njani udaba lolu baba xa sukhangela ukuthi ubaba umoyo kade ngumuntu okade ngumuntu wabantu ngene ebantwini vele angene lasebholeni kuHighlanda lapho ye
ye ube ngaphezulu kokuba ngumuntu wabantu ngoba nxa singathi ngumuntu wabantu sabe sitsho ngokuthi abantu bebemthanda njalo ethanda ukungena ebantwini asebenze labo kodwa yena ube ngaphezulu kwalokho ngokuthi ube ngumuntu omdala olobudala obedlula lobo thina esibaziyo lokho sathwebulwa yingwe asazi sikuhlanganele ukuthi umuntu uyaphila aze afike iminyaka le ubaba uthathi ubaba umoyo ayenelisileyo ngakho ube lidlozi abantu besintwini ube ngumuntu omdala abantu bonke akade behamba kuye babuzisise ngokuthi izinto ziphathe kanjani ngoba iyayilenza eyinsika eyingxenye yensika yobuntu bamaNdebele nayo ube phakathi kwayo njalo esazakala njengomuntu omdala ongalandwa abusiswe ngokuthi izinto zikhanyiswe ngendlela abantu njalo phakathi kwesigaba simathebeleleni kobulawayo lapha kade ihlala khona kukakhulu nalapha lapha aphuma khona azalwa khona ubesazakala umuntu omdala ukuthi umuntu ohloniphekayo umuntu obelothando umuntu odabule inhliziyo zabantu ngokuthi size usegodeni kanti engxenye inkosi ilamule ngoba ubesegulile umuntu omdala njalo ubengakumela kuze kube nini kanti
ye so nxa sesikhuluma lapha-ke ubaba uKhumalo utshile ukuthi ubaba uthe sebhubha lawe ukutshilo futhi ukuthi ubesele iminyaka eyi-108 akusitshela ukuthi ufikise njani khonapha iminyaka enje ube sidlani ubethanda into ezinjani
wayenganathi into engiyazi wanatha ngo-1964 mna ngiqalisa ukufundisa lapho engiyakukhumbula kuhle nokuthi ube ngumuntu othanda ukudla ukudla kwesintu isikhathi esiningi yebo bekudla kwesikhiwa but okwesintu obekuqakathekisa ngayefikile obekufisa ukuthi adle ukudla kwesintu
ye nxa sithi ukudla kwesintu lapha sikhangela ukudla okunjani
sikhangela ukudla okunjengabonofi onkobe isithala senyawuthi amasi into ezinjengazo nalezo
ye baba Khumalo uyamusa udadewethu lapho uyakhuluma ukudla okunjalo kwesintwini kuvele kunceda kanganani umzimba nxa sukhangela
abahlala ekhaya baphila isikhathi eside kakhulu ngoba ukudla abakudlayo yikudla okuqinisa umzimba hhathi okuvuthisa umzimba ucine usubuthakathaka yikho nxa udadewethu esitsho nje njengobaba umoyo ngumuntu omdala okuzekeliso wokuthi impilakahle abantu bafanele bayeziphathe ngandlela bani kuyeneliseka ukuthi umuntu aphile isikhathi eside abantu abade bengasicabangeli ngendlela yokukhetha ukudla lokhu akukhethayo akudlayo njalo ukudla kwekhaya abantu abaningi bakukhangela njengokuthi yikudla okungahlambulukanga kodwa abapheki bakho abayibo abakwaziyo ukuthi kukhethwa kanjani lokhu kudla bayakwazi ukuthi kudla okuyikho okwelula umzimba okuqinisa umzimba kwenze ukuthi ungabi buthakathaka umzimba ungalubhali masinyane kuyini konokho okuqambileyo udadewethu okuyikudla kwesintwini sathila abanye badla amaqimbi abanye badla inyama kodwa inyama yangikhona bayenze ivuthe kakhulu amasi umhlaba amajodo
ye siyawuzwa kakhulu Khumalo kodwa isikhathi sethu siyajova lapha mamoyo ye nxa sesingakhuluma ngamasiko esintu singathi ubaba umoyo ulitshiyela isiko elinjani elingathi lina leli ligugu lethu lesintwini
isiko elikhulukaza selithelwe ngubaba lisiko lothando ubaba ngasifundisanga ukuthi uthande umuntu usifundisa ukuthi sibe luthando ngokwalo ngoba nxa uthanda umuntu uyaqalisa ukukhetha ukuthi ngithandalo lwana ngemthatha uthi thanda umuntu wonke into yakudala lokuthi ukuziphatha uzihloniphe uzehlise ebantwini izinto babe bezigakathekisa kakhulu
uyazwela lawo Khumalo vele asisele amaningi okutsho vala uhlelo baba ukhulumile udadewethu
ye umuntu awuqinisile nxa yesena ubelothando njalo okunye engunazelelayo mina bengihlangana laye kakhulu ngoba ubethethe ubabakazi uMadube ngithi mkhwenyethu sixoxisane kodwa ubethi nxa exoxa lami ngibone exoxa labanye abantu akhanye baqakathekisa njengabantu abadala kumbe abantu abakhulu nanxa bengabantu abangabantwana
lapho sizwe ingxoxo phakathi kwengcweti kwezamasiko esintu mnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo lonkosazana Beauty Moyo kwanelokwalamhlanje olivalelisayo ngentungamilinkomo
lo sithandekile mhlanga.